Umdlalo yakhathesi ye-Nations Cup imnandi kakhulu, njalo iyasitshengisa ukubana ibhola le-Africa liyaqhubekela phambili lithuthuka. Ungakhangela iqembu le-South Africa kubadlali babo abakhona le e-Equatorial Guinea, phakathi kwabangu-23 abangu-18 badlala khona le elizweni le-South Africa. Lokhu kusitshengisela ukubana uSheikh Mashaba uzame ukubana abe leqembu labadlali abaphuma khona le eMzansi. Bona bakhokhele-ke basebehlu leka ukuhlohla i-penalty kwazokuthi bahlohla i-on goal. Ukhipha wabo layo bengathi uyethukile kancane, lokhu-ke kuba affectile. I-Algeria akumangalisi ngoba kuvele iqembu elikhulu lapha e-Africa, njalo lidlala umdlalo omuhle. Kodwa ebafana ijabulise abantu abaningi, kutshengisele ukubana bale system abayidlalayo, njalo bakhona ukubana be-improve beqhubekela phambili ngale i-tournament kanye laze ngenguqu. Kodwa singakhangela njalo iSenegal leGhana, abaningi bebekhangela ukuthi iGhana izayenza kakuhle, ikhokhele ke yona. Kodwa kubana iSenegal yenelise kubana ibuye ihlohle kabili ibe isinqoba, kube yinto enhle kakhulu ejabulisa abantu abaningi. iSenegal itshengisela ukudlala okuhle kakhulu kuyona le tournament, ngelinye iqembu elingahlupha kuyona le tournament. Singakhangela ke kwamanye amagrupu, ku-group A kule Equatorial Guinea beyi-1-1 leCongo. Equatorial Guinea yibo ke abasibambelele emdlalo, besikhangele ukubana mhlawumbe benqobe bedlala ekhaya, kodwa bavumelele ukubana iCongo ithole igoli kube yi-1-1. Kuzokuthi iBurkina Faso abaningi bebekhangele ukuthi inqobe, kodwa sabona iGabon ibuya inqoba nge-2-0. Sokuzothi ku-group ya kabili leqembu eselike lawina lapho sibone ama-draws, kodwa iZambia le-DRC kusiba yi-1-1, kwazokuthi iTunisia le-Cape Verde kwaba yi-1-1. Lo-ke la ngomunye umdlalo omangalisa abantu abaningi, ngoba iTunisia liqembu elikhulu, kodwa iCape Verde abaningi bayidelela. Kodwa singananzelela leli iqembu lokhu liqhubekela phambili, li-improve umdlalo wenguqu, njalo lingelinye lamaqembu elingaba yingozi kusiya phambili kwele Africa.
Imidlalo esiyidlaliwe hadebe, ungathi iyakubeka sobala yini ukuthi yiliphi iqembu elilakho ukuyiphakamisa linkezo?
Akunzima, singeke satsho okwamanje. Sizoqala sibone ukubana i-Ivory Coast izadlala kanjani. Abaningi bakhangele ukubana yiyo engenza kakuhle. Kuzothi imali le-Cameroon ngamanye lawa amaqembu amakhulu abantu abakhangelele ukubana benze kakuhle, ikakhulu i-Cameroon ukuze ifike ku-Nations Cup leyi eyalo nyaka ka-2015 ibidlala kakuhle kuma-qualifiers. Abaningi bakhangelele ukubana izaqhubela phambili na yini. Ungakhangela iqembu le-Senegal, abaningi bebelidelela libuya la, kodwa selitshengise i-improvement yokubana izama ukubana ibuyele kuleyana i-Senegal esake sayibona kudala yabo Diouf.